ilanga leli lasungulwa ngumanyano we United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalo lusuku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le-International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo yalezi nsuku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala, okhuba i-oyili, oshukela, le nto ngokwangikhona iphezulu. Uthi lethi njengathi sisemaphandleni uyabuse sile ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima imbita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbita yakhe.
Kusiya ngenyanga yabantu ukuthi ithengise o-$80 nxambhajetha manje ngensuku zalezi nsuku awusagcini vele imali engaka i-$80 ngaphambi uzokuyihubiza elithise okuvukile laphana la ususiyela inalabantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilovela unkosikazi Rairo Moyo, yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe ngohulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi ngingakusyenza ubaba kasisini nje ukuthi sibe lamanye nje amaklabhu kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo, sithi Happy International Day of Rural Women.